izizalo nezezimbabwe ezikhangelelwe ukuthi zizakhuluma emhlanganweni lo zigoqela umnumzana de wamavinga olwela ilungelo likazulu umnumzana de ndayibidi owayengumgcinincebo welizwe lezimbabwe kuhulumende womanyano kanye lomnumzana peter godwin intathelezindaba ehlala enew york abanye abazabe besemhlanganweni lo ngumnumzana nelson chamisa umsekeli kamongameli webandla le-mdct lomnumzana jacob ngarivume webandla le-transform zimbabwe ustephanie sullivan omunye wabasekeli bakanobhala we-bureau of african affairs kuhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-state department ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngokwenzakala ezimbabwe umhlangano lo uzabe uqhutshwa ngaphansi kwe-subcommittee on africa and global health policy edlelana le-senate committee on foreign relations ungarivume uthe bazabikela ilizwe lemelika ngokwenzakala ezimbabwe kulandela ubususwa kukamugabe esihlalweni sikamongameli njalo langokhetho oluzayo ungarivume uphinde wathi bazakwenza imihlangano lenhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela ezibona ngelungelo likazulu lokuqhutshwa kokhetho kanye leziphathamandla zikahulumende kamongameli donald trump umgcinisihlalo webandla le-mdct emelika umnumzana dan moyo uthe kumele abazakhuluma emhlanganweni lo bakubeke sobala ukuthi kufunakala ukhetho olubalulekileyo ezimbabwe
ya thina isifiso sethu njengabantu bezimbabwe yukuthi kucace ukubana sesifuna utshintsho olwenqotho sifuna ukuthi sibone utshintsho oluzoguqula impilo zabantu ngakho-ke utshintsho lolu li-involva ama-elections a-free and fair yiyo ipoint okumele yi-emphasize
umoya uthe kumele bakhulume langebutho lezimbabwe elilokhu elisemigwaqweni loba nje owayengumongameli umnumzana robert mugabe sowaphuma esikhundleni
okunye futhi amasosha kumele akhuthaze ukuthi abuyele kumabharasi ngoba akusizi abantu babe bethukile noma besiyavota akuncedi ilizwe lakithi ukuthi amasosha abe semgwaqweni kumele ukuthi abuyele kumabharasi
kodwa-ke abalandeli bebandla le-ZANU-P F umnumzana frank guni lomnumzana david ndlovu bathe akulunganga ukuthi abantu abakumanyano we-mdc alliance basabalale umhlaba wonke jikelele bekhuluma okubi ngelizwe lezimbabwe
umongameli esamvumelayo sisonke labo bonabo lapho lizwe lonke sathaba sathetha imikhipha imigano lo uloke thanda ngisiza ke sabeka ukuthi impahla sabeka ukuthi impahla sehle kuma sithi hayi yenzi ukuthi kaqali lo kuqala umuntu eseqala nje ukungena endlini umfana nomakoti engena endlini esabuza ukuthi lo ngubani sethi lo wenza lungang uyalwa
undlovu uthe kusobala ukuthi bazakhuluma ngokuqiniswa kwezijeziso zenotho ezafakelwa umgabe labanye bakhe ngamazwe entshonalanga ekhonona ngokungaqhutshwa kahle ngokhetho lokukhahlanyezwa kukazulu
lo masangivumela khitho bazanshiya amasangivumela khitho akulamtuthanda amasangishiya endini labo ababathanda lanxa besithi angakhitho ayinokuthi ababathanda from the bottom of their heart abakakhulu
kulo mthetho welizwe lemelika obizwa ngokuthi yi-zimbabwe democracy and economic recovery act ovimba ukuthi amakampani emelika angadlelani lalabo abafakelwa izijeziso zenotho ngimele istudio 7 ngise-washington d c ngingo-gibbs dube